Iningi lezakhamizi ezikhulume kulombuthano ziveze ukudana okukhulu ngendlela amapholisa asebenza ngayo athi kungabanjwa amasela aphinde abonakale sephendukile ngemva kwensukwana. Ngalokhu umlisa wemlambapheli umnumzana Bheki Spencer Manyunyu uthi kuyadingeka ukuthi ibutho lakuleli lisebenzelane lamapholisa ukuze kuqedwe ukutshontshwa kwezifuyo ezibalisa inkomo, imbuzi kanye labo babhemi.
La mapholisa khona asebenza esigabeni sangakithi e-headquarters ancedisane labantu abakho laba abangamasotsha. Kungaba kunjalo amasotsha lawo angahlali inyanga bajintshwe kusiya ngokuya. Kunjani abafana laba esilinika bona bephuma imihla ngemihla kusasa bekhona bekhanya sebethatha inkonga sebeqhuba futhi?
Ngaphandle kokutshontshwa kwezifuyo, umgcini sihlalo wekhansil yeGwanda Rural District Council umnumzana Joram Ndlovu uthi ubugebengu buyeqhela esigabeni sakhe.
Kathesi sebezele okunye abantu abasebehamba begamula abantu ngamabhemu. Abantu laba ngeke uzwe lo hedo wobuthwana. Abantu bayaganyulwa kufuna izimali, kwenzakalani. Yinto ezigcweleyo khonapha eMat South, eGwanda South. So asisakwazi ukuthi esingakwenza kuyi.
Kungakho uthi uZulu kathela themba kuhulumende okhona ngoba izikhalazo zabo zingakhangelwa.
Abantu kabasakhulumi kuhle ngohulumeni, sebesikhuluma kubi, kukhulunywa inkulumo ezingalunganga ngenxa yokuthi kabalamlamuleli obalamulelayo.
Umnumzana George Mlilo oyingunobhala wogatsha lukahulumende lwezokuhambisa lokuthuthukiswa kwezakhiwo okhulume emele abalimi yena ukhale ngabathutshisi emthethwandaba.
Siya kuma-prosecutors, ama-prosecutors angithi ngabangani bamasela ngokubani bona babayimele indaba. Amasela ayasibusa thina njengabantu begwanda ama-farmers sithi istokfem bayithithe njengemeta.
Uthi kuyadingeka njalo ukuthi izigaba zizibuse ngohlelo lwe-devolution athi ukuthi yonke into iqhutshwa esigodlweni eHarare.
I-information yonke regarding i-registration yezimota ezinkomo, imtshiso, records zakhona ziseHarare. But i-veterinary yakithi ngiyazi ibanikele data yonke yabantu kule ndawo ukuthi inqanga vela kuthi inkomo gidi.
Umnumzana Gazembe uthi abazathatha lokho abakutholileyo bayekwethula kumongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa. Lo nyaka amapholisa ahlasele esigabeni seShanyawugwe edinga amasela enkomo. Ababotshwayo ngaleso sikhathi baphandle ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail ukuze bathonisiswe besuka emakhaya abo. Lokhu sekudale ukuthi izakhamizi zithatha umthetho ziwufake ezandleni zabo lapho zithe zabamba lawa masela. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.